nxa sikukhangeleke thina sikubale emaphepheni abakukhulumayo bakhuluma ngendaba yemali ukuthi ukutransfer ukupromota abantu kuzagcina sokuphambanisa i-budget abanikweyo i-treasury. So nxa kunjalo ke yinto kade siyikhuluma iminyaka yonke le edlulileyo sithi thina kumele ukuthi ama-conditions of service nxa silawo ayebe khona emaphepheni ama-policies akhona kumele kube ne-budget ekwanayo ukwenzela ukuthi ama-conditions lawo siwabone siwa-realize. Khathesi ke sibone ukuthi indaba ye-budget esikhulume ngayo kakhulu ukuthi i-budget kayikwani isiqine yona isisinitsha imali yokuhola ukuthi iyengezwe. So nxa sikukhangele thina hayi siyabe sikukhangela njengento eyokuthi i-government of national unity le kayisisebenzelanga kuhle. Yayisebenzelanga kuhle ngoba kasibonanga izinto zethu zitshintsha ziphucuka. So indaba esiphambanise kakhulu yona le.
Njengoba usitsho wena ukubana likubona lana emaphephandabeni, kanti akusela kukhulumisana lohulumende na?
Kube kumele khathesi ukukhulumisana umnyaka lo uqalisa vele kazange sikhulume. So sokukhanya khona ukuthi vele uhulumende seziyenzela intando yakhe. Okungamelanga ukuthi kube njalo ngoba i-social dialogue siyayazi ilungisa izinto eziningi. Ilungisa izinto eziningi ngoba isinika thina ithuba lokuthi sizwisisane nxa abantu bekhulumelana besicaciselana laphana bayazwisisana. Kodwa nxa kuphonga uphuma emaphepheni hayi asoze sibe kwazi ukuthi kanti-ke lapho siyakhona kuyabe kunjani. So khanya vele siqonde endaweni emnyama asisakwazi ukuthi kuyabe kunjani. Nxa bona belalele befuna bethanda njalo kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane.